inkinga ngalo kodwa uhluphayo khona lokho ukuthi uhlelo lolu asiluzwisisi nginjenje mina I'm a victim as well lapho kwabulawa khona ubaba lo twin brother wami so ke kule nhlupho ezinjengazona lezo labo cousins bami former Zipacators babulawa lo umalume konokho ke kuyahlupha indlela eyiyo ebekwe ngayo asibuboni thina ukuthi ukuhamba njani besisathi ngenxa yebasahamba besizwa ukuthi kuhamba kokhulunywani bathatha nje inkulumo sesizothiwa khona sokugejwa ngali sokugejwa abantu sokugejwa abantu lapha nalaphana ngohlelo lukagogrant akulunganga lokhu abantu kabatshelwe njalo sibekwazi ukuthi khona nxa kuyiwe endaweni ezinyekazwana lezo induna usabhuku lezakhamizi kumele zibe khona kuleyo ndawo kube nethelevishini lama reporters bebe khona kuthathwe ke khona lapho ke imifanekiso nale izakhamizi zikhulume zikhululekile okwenzakalayo kusuke lapho kuyo kwezinye indawo lazo ezithene hayi lokho ukuthi khona kuzalandwa uthi khona lwana i-victim liyane ephilayo yelandwa sokuyakhulunywa lokho kwenzwe lokho nalokho sokuphelile
hayi siyabonga baba umkandla aqhubeka ubambile khonapho ngithathe umlaleli wethu wokuqala unyathi kunjani mdluli
yaphila baba kunjani
hayi siyaphila uyizwile indaba sungenele kuhlelo
yazi ukuthi into eyenza laba bantu ikudlala ngabantu okokuqala nje bafanele baphela abantu ukuthi laba bantu bababulalelana kungaphonga ukuqhamuka nje sokuthiwa kuyalungisiswa sokuyagujwa amathini amadala izinhliziyo zabantu zingakaxoli fanele ukuthi bahlale phansi nabantu babuye bacolise batsho ukuthi bababulalelani abantu bakithi into esifuna ukuyazi okokuqala bese kwenza ukuthi uma sebechazile konke labo bantu bafanele bathonisiswe bonke abayenza lezi zinto ngoba basaphila abaningi bakhona ekwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuxola namhlanje badivide ilizwe kabili noma kaningi ngenxa yezenzo zabo ezimbi so asivela singeke sicole ngakho khona lokhu ukuthi bese behamba bethumela abantu babo ukuthi abayigqupha amathuna abantu bangcwatheka futhi lokuyana yikuzwisa abantu ubuhlungu kakhulu sayibona yonke into eyenzakalayo esikufunayo ukuthi abantu bahlale phansi labantu bacolise bona omnangi kakho laboshiri laba izikhinzi ezami zonke lezi ezazibulala abantu
ngamanye amazwi mdluli uthi wena indaba enkulu lapha yikuxolisa lokubotshwa kwalaba babehamba phambili kumbhuqazwe egugrawundi
kunjalo baba kufanele ukuthi baxolise lokuthi babotshwe laba bantu ngoba into abayenzayo ibuhlungu kwethu ngoba namanje abantu abaningi babaleka basegangeni bebaleka bona laba bantu bayesaba nokuya ekhaya nabantwana abagcwele idanga lonke abanganazincwadi abangakwaziyo lokuthi abazali babo bakanjani ngoba into eyenzakala yayibuhlungu yabona ukuthi uma umuntu ongumama edatshulwa isisu nge-benefit ye-AK kuthe uzithwele umntana e-president ukulawa abantu abadala ba-over 70 kuthiwa ngama-president abantwana abancane ababe-reja amantombazana aye labo 10-15 years kwakungama-president yini
hayi siyabonga ngokungena kuhlelo nyathi
ngiyabonga nami ngibani engikhuluma naye
okhuluma lo ntungamile
okay siyabonga nkomo
ngithatha omunye njalo umlaleli unkosi Nathi Ndlovu kunjani Ndlovu
ngiyaphila mfowethu njani
hayi isiyaphila usixhuma ungaphi kwendawo
sejohnsbak lapho
aha uyizwile indaba
ya ngizwile indaba eyi yona engathi ayihambi kahle
ngani
hayi vele akufanele akube njalo yena lo nguye wenza njalo nguye lo manje ongupresident manje uthumela leyo komishini eyiye egebha amathambo uzoqedani kusho ukuthi kinabo abantu uyabazi bonke ukuthi bangoba abanye vela kwazakale ukuthi bangcwatshwa.